Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 23 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi balutshwana abongi labongikazi abakhalale umsebenzi namuhla. Kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa.
Ingxenye yama local peace committees ekhona kuwo wonke ama local peace committees lawo isiba lama political parties ngakho lawo siyawa trainer kulokho esithi thina ngohlelo lutwana ngama peace campaign sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance basungula umkhankaso wokukhuthaza ukuthula lokuhlalisana ngokuhlanganisa abamabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF leTRIPC. Uwisa ezimathonsi umfuyi wakonhlekisa enkayi ofelwe zinkomo ezingamachumi amabili lanye 21. Ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi balutshwana abongi labanye abakumsebenzi wezempilakahle ababuthane ezibhedlela namuhla betshengisela phezu kweholo eliphansi. Abezempilakahle laba basungule uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngomvulo. Bathi ukungabuthani kwabo namuhla kubangelwe ukwethuselwa ngamapholisa wona athi ukutshengisela abakwenzayo ezibhedlela kwephula umthetho. Ngokunjalo abenhlanganiso ezibamelayo bathi sebexwayise abongi labongikazi ukuthi baqhubeke bengayi emsebenzini kodwa behlezi ngekhaya ukuze bengahlukuluzwa ngabomthetho. Abe tuselwe bacina bengayanga ukuyabuthana esibhedlela namuhla bagoqela labo abasebenza esibhedlela seChinoyi General, eMasingo General eChiretsi, United Bulawayo Hospital, kanye lempilo kobulawayo kuzoba labe Parirenyatwa Group of Hospitals eHarare. Abenhlanganiso zabongi ezigoqela iZimbabwe Nurses Association labeZimbabwe Professional Nurses Association bathi ukukhalala umsebenzi kwabo kuzaqhubeka andubana uhulumende abengezelele iholo. Kusenjalo umnumzana Paulinus Sikhosana, umqondisi wohlangothi oluqhatsha abongi olwe Health Services Board, uthi abanye kade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini namuhla. USikhosana utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi bazakhulumisana lezinye izisebenzi zibuyele emsebenzini ngesiphangiphangi.
Abongi sesike sakhuluma labo mayelana singathi ngenzuzo kumbe imiholo yabo abayitholayo. Ngiyathemba liyazi ukuthi i-economy yeZimbabwe kwalezi nsuku yayimanga kuhle, kodwa ngingathi lapho kungani bekulomsindo khona izisebenzi ezempilakahle useChinoyi lase-Midlands le-Parirenyatwa, but otherwise kwezinye indawo izibhedlela zonke basemsebenzini.
Yes, siyabona ukuthi ezinye izibhedlela kwenye ngazani kule ndawo ongasasebenzi khona njengoba bekhalala imisebenzi. So kwenzakalani khona manje nxa sikhangela lesibhedlela?
Isibhedlela ebengitsho ukuthi eChinoyi le-Bankhead Hospital, Midland, iGweru Provincial Hospital, yiko okungani bengani abayi emsebenzini. Eparele nyatwa, bayasuka ekuseni, bademonstrate, babuyele emsebenzini. But otherwise, zonke isibhedlela ezinye basemsebenzini, abongi lamadokotela.
Ye, okusobala lapha dokotela Sikhosana ukuthi abantu laba bathi holo labo bafisa ukuthi bahole ngedola leMelika ngoba leZimbabwe seligugudeke kakhulu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sike saba lo mhlangano labo abazange bathi ukuthi khona bafuna ukuthi umkholo wabo ube ngama US dollars. Bona bathe bafuna inzuzo yabo engathi ngama health allowance abhadalwe ayengezelelwe. So yikho esikusebenzela esikusebenzayo kade sesibona ukuthi sizaphuma nani.
Kodwa libona ngazani lizakulungisa ngesiphangiphangi khonokho?
Hayi, kulunga kuzalunga yena.
Ye, nxa usungabatshela ke odokotela khonapha njengoba sizokuthiwa labo sebengenile konke lokhu, ungabatshelani kanye labo monge ukuthi kuyini okwenzayo kade?
Angisoze ngikhulume labo through esingani intatheli izindaba. Masikhuluma labo sihleli phansi.
Udokotela Sikhosana, Paulinus Sikhosana, ngumqondisi wohlangothi oluqhatsha isebenzi zezempilakahle olwe Health Services Board, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Ukwanda kwezehlakalo zodlakela kanye lokuthunjwa kwabantu kulezi nsuku kwenze inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yasungula umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mkhankaso usungulwe elokishini leMakhokhoba koBulawayo. Kubika ubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe amane agoqela iZANU-PF, iZAPU, iTCCC leNPF aphatheke kusehlakalo sanamhlanje emanyane labeZimbabwe Christian Alliance ekufoleni kwanamhla ngenjongo yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Umnumzana uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi bayafundisa abezombusazwe ngokuthula nxa bekhankasa bengamabandla atshiyeneyo.
Ama local peace committees lawa siyabe sibafundisa ngendaba zokuthula, ngendaba zokuthi bangasebenzelana njani imbono ehlukeneyo njengoba sonke singamaZimbabweans. Ingxenye yama local peace committees ekhona kuwo wonke ama local peace committees lawa isiba lama political party. Ngakho lawo siyawatrainer kulokho esithi thina ngohlelo oluthwana ngama-peace campaigns. Sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Umnumzana Mishek Gumbo owebandla leZANU-PF uthi umongameli wabo uhlezi ebakhuthaza ukuthi balondoloze ukuthula.
Okungenze ngithande into leyi yokumatsha, ngibone uthi inhle kakhulu ngoba iyenza ukuthi sibe lokuthula benisethu. And thina ezizanu-PF, our president is always preaching about peace. So thina ezizanu-PF, we are peace-loving people. Lokhu kudla ngudlamu hasi asikufuni. And ngithanda ukuthi ngibonge futhi even labafundisi kakhulu kuthi labo now they are coming on the table preaching peace, the same gospel which has been being preached.
Umnumzana Manuel Mukuli webandla leNational Patriotic Front uthi iZimbabwe isidlule entweni eziningi kakhulu njalo abamasonto bayazama ukuthi babafundise ukuthula.
Uthi lalokho siyabe sikuyenza sibe peaceful, kungabile violence. Lami nginje so ngingumkhokheli. So ngiyabe ngithanda ukuthi lami ngikhuthaze kakhulu amakhadi ami abantu abami esihamba labo lapho siyabe sikhankasa khona as a party yethu iNational Patriotic. So kuba mnandi kakhulu ukuthi sibe peace, kungaliwa la iZimbabwe, phezulu yonke iZimbabwe national yethu kungaliwa. Sesikhulile kuzinto ezinje, asibeni sibambane siyenze into eright.
Umnumzana Andrew Ndlovu unobhala jikelele weZaphu uthi ibandla lakhe alilawo umkhuba wodlakela kusukela kudala.
IZAPU yona ngokwayo ayisho party ele-violence. Ngibona kungalasizathu sokuthi abantu beZimbabwe sibe ne-violence or any political party iyenze i-violence, ngoba yona impi yenkululeko yayivele okunye kwezizathu eyayizilwela ukuthi kube liyamalungelo ukuthi omunye lomunye avote ngendlela constitutional esithi one man one vote. Yiko mangikhangela ama-church vele mdabuko wabo abebevele bengabantu abakhuthaza ukuthula lokubambana lokulingana kwabantu ezigabeni zonke.
Umnumzana Shadrack Sibanda webandla le-CCC uthi bebekhuthazana ukuthi bengaphatheki kubudlwangudlwangu obuba khona kwezombusazwe. Unkosikazi Melissa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi iningi beselisesaba ukuthi lazakale ukuthi bami ngaphi ngokubulalana okukhona.
Lokhu okwenzakale eMakhokhoba siyakubongela kakhulu njengezakhamuzi abahlali beZimbabwe. Iningi labantu beliselisesaba ukuthi libonakale ukuthi ngabaliphi ibandla ngalokhu kubulalana osokukhona lokubotshwana. Siyathaba ngalokho okwenziwa ngama-church ngoba abantu bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nguye ohlelayo konke, njalo iBhayibheli liyakhuthaza uthando lokuthula sikhathi sonke.
Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithe lokhu okwenziwe emzini weMakhokhoba kuzashiwa kwezinye indawo osekubunjwe amakomiti angamashumi amane lasithupha i-46 abizwa ngokuthi ngama-local peace committees asezabelweni ezitshiyeneyo eZimbabwe ukuthi bakhuthaze ukuthula lokuhloniphana beyizizalwane zaleli lizwe ezilembono etshiyeneyo. Ukufola kwanamhlanje kuqhutshwe ngamabandla ehlukeneyo kanye lezakhamizi zeMakhokhoba. Abantu bekhuthazana ukuthi balondoloze ukuthula izikhathi zonke. Lokhu kulandela ukubulawa kowayelilunga le-CCC emzini weLobhengula koBulawayo, umnumzana Langelihle Dube, ukuthunjwa lokubulawa kwelinye njalo ilunga le-CCC esidunguza duzane leHarare, uNkosazana Moblessing Ali, kanye lodlame oluqhamuke ngemva kokufunyanwa kwesidumbu sakhe, lokutshiswa kwemizi yamalunga ebandla leZANU-PF kanye le-CCC. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uwisa Ezimathonsi, umfuyi wakonhlekisa enkayi, yena ofelwe izinkomo ezingamachumi amavili lanye 21 ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ovikela imbovane ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zehlelisa zibona inkomo zakompofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhatshana zinathe umuthi ebezicabanga ukuthi ngowezifuyo. Umuthi lo buthe ungumnikazi wezifuyo koBulawayo, umnumzana Lindani Mpofu.
Ngiphathise umuthi okumele uye esiphaleni. So esiphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma umuthi lo ngowenkomo. So inkomo ya umdala belindele ukuthi yena engathola umuthi welamskin. So wahle wathatha umuthi lwana wahle wasebenzisa yena njengokuthi umuthi welamskin, kanti sesebenzise umuthi wamabele endleleni endaweni angayisiyo. Inkomo zahle zafa zonke.
Umpofu uthi waqala ufuya inkomo ngomnyaka 2009 ethenga inkomo ezimbili kodwa bese zigcwele esibaya, kepha ilifa lakhe aliseko ngoba ziphelile inkomo zakhe.
Okwakhathesi ngisele ngizero, angisela ngitsho inkomo futhi uthi usebenza kwami kuba nzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyadinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngapha. Ngisele uzero angilalutho ukuthi nxa ungathola ungasiza ephosele izandla kunoko ukukhona ukuphathisa.
Umakhelwane wakompofu umnumzana Ndumiso Ndlovu laye ufuyile inkomo uthi okunje kazaka kuboni.
Awumfowethu uvelele ubusizi kubuhlungu lokho okwenzakele kuye. Siyakhala lathi siyamkhalela sithi zihlobo zithi heyi buhlungu kakhulu lokho. Kosti mina mbona ngani nxa sikhangelele izinto esiziyenza ngendlela mbona ukuthi abantu nxa sibathumile mina mbona ukuthi most ezinye izinto zidinga ukuthi sizenzele. Kuyake kukhatshana sibili kodwa ezinye izinto ziyanida ukuthi sizenzele ngoba umuntu ugcina senza into angayisiyeyi kubuhlungu zihlobo zethu. Siyakhala sindawonye sikhonapha esiyasikele ukuthi sibambe ngayo.
Umnumzana Methusel Moyo ngumlimi omkhulu njalo ufuya inkomo, uxwayisa abafuyi benkomo.
Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu kungabe kuyimpazamo kuphinde futhi kube yikuswela nje ulwazi. So abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde bazifundele. Nxa uthenga umuthi wenkomo uzwisise ukuthi umuthi lo usebenza njani. Lo muntu omnika lowo muthi kumbe umuntu ogcina inkomo kumbe umzali ekhaya dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi. Njalo singahlanganisa imithi eyamabele ehlale yodwa, enkomo ihlale yodwa. Ukuze ukuthi umuntu angaphazamise ecele kuthatha umuthi wamabele njengalokhu wathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo, inkomo zafa.
Abesibhedlela sezifuyo abevetinari bathi kuqakathekile ukuzwisisa ngemithi yezifuyo. O-Inspector James Spanda usebenzela ugatsha lwezokulima kuhlangothi lwe-Veterinary Services ehlola kakhulu izifuyo.
Kulabo abalenkomo nxa lile problem, ngicela lixhumane lapha e-Veterinary Department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama-measurement akhona aminjani ukuze lingalahlekelwa izifuyo zenu.
Unkomo ezifileyo ezilithumi nanhlanu 15 bezinge zikamnumzana Lindani Mpofu, ezine bezinge zikayise umdala okunye ozinathise amaphilisi ezilimo, ukuthi-ke ezimbili 2 bezinge zikagogo. Isibaya sithe savalwa kuMpofu. Ngiyimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngobunzima obudalwa yikonakala komnotho osobubangele ukuthi abezempilakahle lababalisi bakhalale umsebenzi. Abamabandla aphikisayo bathi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi asuse uhulumende weZANU-PF yembusweni kukhetho luka-2023 ngoba esehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe kanti njalo esiyaphambili ngokwephula amalungelo kaZulu. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto iqhubeka ikhwela mahlayana njalo le dola lakuleli lalo lilahlekelwa luhlonzi mihla ngemihla. Abalwela amalungelo bathi lanxa amapolisa esithi ukubulawa kwelunga le-TCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, lolu daba luveza sobala ukuthi ezombusazwe azimanga kuhle. Sixoxe lo kansila we-TCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kusobala ukuthi yona ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngaphi. Into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial cycles i-balance of payment ezilonke zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili. Khangela even iRwanda Indiana iyenza izibanga ngenxa yokuthi khona ama-lines of credit akhona avulekile. Thina ngapha ngo-2009 size senze i-GMU eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abakhuquluzi benotho. From 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha. Kungashiyo ukuthi ndoda ubiti uyayazi into ayenzayo kumbe uhulumende wabhala wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini, kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu. Pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuquluzi benotho ngemva kokuzonda bezondela ufoma president ubaba uMgabe osowathiyayo ngokuthi kona usevumele ubana kuthathe umhlaba. Pho-ke umalume le-TCC bahamba labo bona labana abantu abayibo abasenzeli kasike endaweni enhle.
Nanso babuNdlovu uyamuza ubabuChuma uthi yini elivoxayo, yini elibulala umnotho.
UMzukulu Chuma ukhulume izinto 2 eziqakathekileyo. Ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi. Wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo. Kodwa katsho ukuthi kubangelwa kuyini ukuthi ilizwe njengeRwanda lithole usekelo, amanye amazwe athole usekelo, thina indaba usekelo singalutholi. Okwenza usekelo singalutholi yi human rights abuse ekhona elizweni. One, akula muntu azophosela imali yakhe elizweni leZimbabwe investor kumbe esinika line of credit ngendlela abantu abahlukunyezwa ngayo, abanyamalala ngayo, ababulawa ngayo, abangavunyelwa ngayo ukuthi bakudemonstrate, batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazwe. Yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe. IRwanda lamanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu, njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi. Thina esikwenzayo kasikwazi. Sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions kodwa ilizwe laprosper, iZimbabwe leyo laseRhodesia abantu babephila lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha, kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions ena la ekhona. Njalo sithi thina lo mbuso obizwa ukuthi yi-Second Republic, ingazi ukuthi kutshoni, u-worse off than okaMgabe. Nanku phela uMgabe laye wayekuma-sanctions kodwa wachiya isinkwa siyi-90 cents, wachiya i-tetfall from 90 cents to $7. Kakhethi sesiyithenga-ke nge-$2 i-petrol litre. Yebo kambe elizwe lalibela, then what? Abantu abadli khona lokho, abantwana beZimbabwe sesifuna i-economy. Walwela i-freedom, but i-freedom yangikhona kasisayiboni kathesa eyalwelwayo. Abantu sebekuhlukunyezwa ukudlula ngesikhathi sikasimisi.
Nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula oluka Smith ubaba uNdlovu lapha sike sezwa njalo lo mnankagwa ekhuluma phezu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula.
Right, okokuqala ubalube amele ayinanzeleli iZimbabwe in terms of ama-human rights kumbe umhlukuluzo kwabantu ngibukula kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions ebese sikhuluma, kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khona phana. Yena lwana ophethe intambo kwaphana indlela ayidithetha ngayo angafuni ukuzamba ekhulumeni into singakunanzeleli kukhulu ukudlula lapo. So ungabona umuntu ebona ngantombe kathi nathi sivalele phandle ngenxa ama-human rights abuses iyabe ngathi kani. Khanuma even kwabe sekafile, look at how people are dying and being killed and all these things ezinjani. Look at amanye amazwe kona even e-America, e-Britain kwapha, how people sibonile nje kathesi ivira le iqalisa ubabo le 92 years odizeka ukuthi mala ademonstrate e-United Kingdom kwaphana e-Britain. Bambona esehlizwe amapholisa bambopha bahamba la 92 years. So nxa kungathi abuse nale ekuyale yiphi? So yinto abamele bakunanzelela ayisikho about human rights or whatever loku abafuna ukucabanga kumbe loku abakuzwa ama-masters abo ekutsho.
Baba Ndlovu, njenge-Triple C siyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi, hayi isingabona abantu abaningi votela ibandla lenu kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla lenu kaliqoqekanga, bathi nxa bekhuluma kalila ma-structures, ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle, ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele.
Abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-Triple C kasinama-structures. Kayisiwo malunga e-Triple C, ngabantu be-ZANU-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani, sibonisani. Yibo abayenza njalo, kodwa ke thina siqoqekile ekusikwenzayo, siyakwazi njalo silungiselele ukhetho oluzayo, sikwazi ukuthi sizanqoba sibili lasoze sidliwe. Okwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisewo ibandla lethu, i-ZANU-PF yikho kufunayo. Ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibithi nisondeze eduze ukuthi hayi mina ngiqheliwe engxenye kungaphuma esinye isplit izinto abazizamayo. Kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu lamalunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-Triple C koBulawayo, ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma lithiya indlebe kuhlelo lwekuseni lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemvelo luthi lulungisa isikhwama sokuhlawula labo abahlaselwa zinyamazana zendle ngesikhathi sezibulele abantu abedlula amachumi amane elizweni njalo zalimaza abanye lonyaka. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu kungxoxo ayenze lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Kuthi zabona abantu besiya ngale besiya besithi nalezi ezithileyo kwakhitshwa i-ivory yakhona kayingathengiswa. Kuthiwe lazo nalezi elithi ziningi kulamanye amazwe lalutho, hayi thengiselani ne-Afrika kuphela. Siyakubekwa si-Afrika abantu vele balutshwana bangabasesimeni sokufuna ukuthenga into. Esithoyo ukuthi sizehluleka ukuthi siphume le ndlela yokuthi abantu lenyamazana bebe belokhu besheya ama-resources afana nayo. Kumele ukuthi ngabe khathesi nxa kukhiwa kule ndawo ezi-advanced yindawo ezilabantu abahlala ekuceleni kwenyamazana, ngoba sila ma-resources amaningi avaleleyo. Bayakwazi ukuthi we will observe imithetho eyamazwe ama-international laws or ama-agreements, izivumelwano lezinqumo ecazithilanga. So sebefoni kubopha ngoba bona balamandla abanye okuthi bebophe lokhuya. Kulokhu kumemethekisa ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu.
Siyasizwa abanye bengani bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende, bengadilizelwa izilimo zabo kumbe izindlu zabo. Kukhona lokhu yini emthethweni njalo bakhona abake behlawulwa?
Akukho. So umthetho esilawo thina welizwe uthi wona umnikazi wenyamazana yithi abantu. Azizo zikahulumende ngezethu abantu. Yikunanzelela indawo eziningi lapho kule nyamazana eduze kuyalokhu esikuthi i-campfire. I-campfire i-community ithungamela i-council iyaphiwa inani lenyamazana ezingazingelwa ngomnyaka, inzuzo yakhona iyakiyo. Lo mcabango khona awukabhasiswa kuhulumende, sisawudiscussa thina njengeministry sisazowisa kucabinet. Umcabango lo ngokuthi siye lesikhwama, isikhwama lesi esizabe okokuqala sebesithola imali sebe siba le-special quota for hunting. Imizuzu yakhona yonke iye khona phana ikhangele kakhulu ekuncediseni abantu abayabe belimele besiwe ezibhedlela. Nxa kube lemva besikhangele okwenzakala kwamanye amazwe, ngithi lapho makhelwane kubo Botswana, Zambia, Namibia sebelokuyisikhwama okunjalo. But thina siyakusada siyabona lapho kulama-witnesses khona, ngoba ungacreat-a futhi i-legitimate expectation uyehluleke ukuthi uyigcwalise usudale uhlupho olukhulu. So sifuna ukuba le ndlela yokuthi leso sikhwama sifanele, yikho sifuna ukuthi sithole le mvumo yokuthengisa. Nxa kungamanzi sifuna ukuthi kula manzi, ngoba singahlala siriyektha kuphela sokulobonakalo sisiyabhadala asisoli. Njalo kuyaqhubeka kumemetheka ugcine phose konke umuntu eselohlupho. Sifuna isiwe le mpendulo ezafinyelela bonke abantu ukuthi kungaze kwafike kuthini kube le ngozi. Sizame ukuthi sivale ingozi ingabi khona. Iindlovu zithole amanzi lapho ezihlala khona, nabantu bethole amanzi lapho abakhona. Nxa kusenza sifake isingo oluphezulu ukuthi zingaphumi zisiza lapho kuhlala khona abantu, zihlale endaweni yazo njengoba sokusivula ukuthi ziyafanisa ukundlula ziya kwamanye amazwe.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi balutshwana bonke abakhala leyo msebenzi namuhla. Kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.